ngathi kunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni. Ngakho ke kuba lula ngathi sonke nabebulima isla lelibulima west sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuza kwenzakala etown eplumpt, kube nokufola njalo okuza kwenzakala endaweni zathuzelethe hanga usiya ebhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi weparliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli bendawo ezijiyeneyo kudala lephalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edwin Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu, kulento kuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003 izidera ngumthetho okhona uparlamenti ye-America owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanitshwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izisezenze amakampani amaningi ahlala phansi esihluleka ukuthengisa, amabhenki weZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kusethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe. Wathi, "Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy." Kwathi owayekudale le-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi, "We should remove ZANU-PF by making the economy scream." Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption.